So we see card descend of a VOA in Jebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 23 Mbalakazi 2020 ngu Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje
singamelela ukuthi uhulumende azafake izimiso, azafake ukuthi lockdown, azafake amapolisa endleleni, hayi. Kodwa thina nxa kuvuma sasizihlaleleni emakhaya, sasihlaleni sonke isikhathi sigqoka amamask ethu, sithwale ama-sanitizer nxa silawo, nxa singelawo lapho afakwe khona siwasebenzise.
Kubhubhe abantu abane bebulawa yi-COVID-19 eZimbabwe ekutshoneni kwelanga layizolo, osokugweze inani lasebetshonile kwabedlula amakhulu amathathu 326.
Indawo le silungise during i-16 days of activism. Sisithi thina ukuhlukumezeka kwabomama ayisikho ukuchaya kuphela physically, but also konkhana ukuthi ukuswela izinto ezinjengamanzi, ukuswela indawo ezinjengamagetsi, ukuswela indawo ama-facilities anjengama-toilets kuyahlukumeza umuntu ongumama.
Nabesifazana bakobulawayo abaphila ngokuthengisa balungiselwe izambuzi emkambo lapho abasebenzela khona. Uthi abomndeni wentatheli ezindaba yezemidlalo elodumo uTendai Ndemera obhubhe emajabukakusa ngolwesithathu babika ukubana uzobekwa emathuneni awezororo Memorial Park eHarare ngolwesihlanu ngelanga lekhisimusi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ubhubhe abantu abane bebulawa yi-COVID-19 eZimbabwe ekutshoneni kwelanga layizolo. Ababili babo bebengabe Mashonaland East, abanye ababili bengabakobulawayo leManicaland. Osokukhweze inani lasebetshonile kwabedlula amakhulu amathathu 326, lokhu lo mkhuhlane waqhamukayo elizweni ngombimbitho lonyaka. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Uhulumende labezempilakahle baqhubeka bexwayisa lokukhuthaza uzulu ukuba alandele iziqondiso ezabekwa ngabenhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele, eye-World Health Organizations, WHO, zokuzivikela ekuthelelweni i-COVID-19. Lokhu kufakazwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa emazwini akhe awethulele uzulu ngesikhathi ilizwe linanza usuku olwalotshelanwa isivumelwano somanyano Olwe Unity Day.
Once again, appeal to the nation to remain mindful of the fact that COVID-19 is still with us.
Ngiyalicela bantu, lingazelakhohlwa ukuba iCOVID-19 isakhona phakathi kwethu. Kumele sizinakekele kakhulu thina kanye lezihlobo zethu ngalesi sikhathi sokujabula. Singaze sadanisa uNkulunkulu.
Phakathi kwabedlula kancane ikhulu 122 abatholakale bele COVID-19 izolo, abedlula kancinyane ikhulu 105 ngabangelambali yokuya kwamanye amazwe, kuthi abalichumi lasikhombisa babo kungabaphenduka ekhaya bevela kwele South Africa. Bakhona abafana lomnumzana Sabelo Dlamini isakhamuzi eHarare abathi ngabe uhulumende ubuyela ekuqiniseni iziqondiso zokuvimba lumkhuhlane, kubuyelwe kulokho ayekwenza lumkhuhlane usanda ukuqhamuka elizweni.
Ngokwenzakala kwezinto ngendlela inani labantu ababanjwa yilo mkhuhlane wecorona indlela elikhwela ngakhona, bembona nganohulumende nxa engabisela amanye ama-restrictions, ikakhulu endaweni ezivele zigcwala abantu kakhulu, abantu bahlala beminyene khona. Uhulumende uyazazi zonke indawo, ulabo abantu abangakwanisi ukuthi babone ukuthi alabo bantu abaminyane kakhulu bayafaka amamaski, bayalandela izinqumo zonke zokwehlisa inani labantu ababanjwa yilo mkhuhlane.
Kodwa ingcwethi kwezempilakahle zithi kakumelanga ukuba kuze kufike esibangeni sokuthi uzulu ethulelwe iziqondiso ezilukhuni. Omunye wabo ngudokotela Gary Shaba othi uzulu kumele azimisele yena ngokwakhe ukulondoloza impilo yakhe.
Singamelela ukuthi uhulumende azafake izimiso, azafake ukuthi lockdown, azafake amapolisa endleleni, hayi. kodwa thina nxa kuvuma sasizihlaleleni emakhaya sasizihlaleleni sonke isikhathi sibhuka ama mask ethu sithwala ama sanitizer nxa silawo nxa singelawo lapho afakwe khona siwasebenzise ngasonke isikhathi ungananzelela bezinsuku abantu sebeyekethisa imask isigqoka entanyeni kumbe esilevini kwezinye indawo ikakhulu nxa sikhangele emalokitshini lasemaphandleni kukalutshwane ukuthi ufice abantu bebuthene begqoka ama mask kodwa lokhu kuyingozi kakhulu ngoba kwenza kube lula ukuthi umkhuhlane umemetheke ikakhulu endaweni ezinjalo
embikweni wabo abawethula nsuku zonke we-COVID-19 update abogatsha lwezempilakahle baveza ukuba abesilisa abakusibanga seminyaka esukela kwengamachumi amabili kusiya kwengamachumi amane yibo abahlaselwa kakhulu ukwedlula abesifazane njalo beyisilinganiso esifika phose amachumi ayisithupha 57% kwabesifazane leligciwane libikwa livame ukuhlasela asebekhulile abaleminyaka ephezulu kunje sebezinkulungwane ezedlula ezilithumi lanye 12,544 asebehlolwe bafunyanwa belegciwane leli lokhu laqala ukuhlasela elizweni abasinde kulomkhuhlane sebezinkulungwane ezedlula ezilithumi 10,159 Ezwekazi le-Afrika kutholakele abantu abedlula izigidi ezimbili lengxenye 2.5 million bele COVID-19 yabulala inkulungwane ezingamachumi edlula ayisithupha 60,254. Emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezingamachumi phose athoba minwe mbili 78.2 million abahlaselwe ligciwane leli labulala phose izigidi ezimbili 1.7 million. Elemelika yilo elikhokhelayo ngokuba lenani eliphezulu labantu asebehlaselwe yi-COVID-19 emhlabeni jikelele asebekuzigidi ezedlula ezilithumi lasitshiyagalombili 18.2 million yabulala inkulungwane ezedlula amakhulu amathathu 322,851 ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis gama
Abesifazane bakubulawayo abaphila ngokuthengisa balungiselwe izambuzi enkambo lapho abasebenzela khona ngoba kubonakale ukuba akula zambuzi ezihlanzekileyo abangazisebenzisa. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Izambuzi lezi zisemkambo phakathi kwedolobho labobulawayo njalo besezilesikhathi eside zingasebenzi. Abenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa eBulawayo Vendors and Traders Association, iBVTA, bemanyene labenhlanganiso elwela amalungelo abomama eWomen's Institute for Leadership Development, iWild, bathi babone belomlandu wokutholisa omama indawo ezihlanzekileyo ezokusebenzisa, bethi ukuswelakala kwezambuzi kuyahlukuluza umuntu ongumama njalo kumaviki adlulileyo kulomama owatshaywa yigetsi wabhubha ezama ukuzinceda emkotweni ngoba kungela zambuzi eduze. Unkosikazi Zanele Khumalo ophila ngokuthengisa ukhuluma ngenhlupho abakade behlangana lazo bengela zambuzi ezihlanzekileyo.
Injalo mama bona bedisela lokuthapha ematoilet befica ukuthi ematoilet kuyabe kuminye nawo ficithe ayenye sesegcwele benzele phansi idoti kungasangeneki kube le challenge ukuthi akulamanzi ematoilet besingena nzima ukuthi uphume ungagezi izandla so ama challenges besithola lawo amaningi kakhulu etoilet laphana ufice ku queue vele abantu belayinile kungangene iphathe ematoilet but siyabonga nxa ukusebenza sebesilungisele ematoilet.
Umnumzana Mike Ndiweni ungumqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association uthi izambuzi eziningi kazisebenzi emkambo kungakho bebone kungumlandu wabo ukulungisa izambuzi.
Umuntu ongosemsebenzini kadinga ukuthi ona indawo yokuzinceda nxa sethethe waphatheka ngokunjalo omama lawo kumele nje abantu basemsebenzini muntu olendawo zokuthi bazincede ngaso ukuthi baphatheka njalo futhi okumqokayo ukuthi sikunanzelayo ukuthi omama phela amathelethi amaningi asebenzi khonapha emkambo yikho kumaziki ambalwa edluleyo kuyoba le kesi yomama lona kuthiwa watshaywa igesi emkotweni ezama ukuzinceda ngoba kwakungani kwakungana toilet so sifanele kungumlando ukuthi sizame khona kunqane silapho sixhase iBulawayo Transit sile Wild kuze sirenovate this toilet. So our hope is that ama vendors bazaba lobuntu and bazama ukuthi babone indawo le iyancedisa kakhulu bayiphathe ihlanzekile njalo bengadili into ezenzwe phakathi.
Umqondisi wenhlanganiso yabomama eWomen's Institute for Leadership Development. Unkosikazi Samukeliso Khumalo uthi ukuswelakala kwezambuzi kuyahlukumeza umuntu ongumama.
Kana kuti sifake indawo yokuthi omama bakwanise ukutshintsha ama-napkin for abantwana ukuze ukuthi bangahlupheki njalo nxa kuyukuthi bafuna ukutshintsha abantwana ama-napkin. So indawo le siyiluse during i-16 days of activism sisithi thina ukuhlukumezeka kwabomama ayisikho ukutshaya kuphela physically but also khonkhana ukuthi ukuswela izinto ezinjengamanzi, ukuswela indawo ezinjengamagesi, ukuswela indawo ama-facilities anjengama-toilet kuyahlukumeza umuntu ongumama.
Unkosikazi Alderman Monica Luvimbi, umsekeli we-Committee ye-Health and Housing ye-Councilini yakoBulawayo, ukhalaza ngokuba uZulu uyabhidliza izambuzi laloba elungiselwe kuhle.
Nje lanxa sibenzela kahle njenge-City Council abantu baduba ngokuthatha khona ukhala kwizinto okokuclean i-toilet abuye avandalize ini impompo athathe impompo right kwamfana isesebenzisile isambuzi uzabhiza kabi nje usethethi amathishi zonke bayathatha akula nto abangayithathiyo konke imithanyelo bayithatha konke ama-sanitizer bayathatha asikwazi ukuthi kathi uBulawayo singamncedisa njani.
Umunicipala wakoBulawayo uthi ulezambuzi phose ezilikhulu i-97 kodwa ezedlula ingxenye zivaliwe ngoba uZulu ezisebenzisa buchapha engalondolozi ukuhlanzeka. Ngimele Studio 7 wakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abomndeni wentatheli indaba ebeyilodumo yezemidlalo uTendai Ndumela ogubhe emajaji kwakusa ngolwesithathu babika ukubana uzobekwa emathuneni awezororo Memorial Park eHarare ngolwesihlanu ngosuku lwekhisimusi. UNdumela olembali yokusebenza njengentatheli izindaba yezemidlalo kumankampani ezindaba achiyeneyo okweminyaka ethile akugqela iphephandaba leHerald, Sunday Mail, Daily Gazette kanye le Studio 7 utshone eseleminyaka engamashumi ayisithupha yokuzalwa njalo uchiye abantwana abayisikhombisa labazukulu abayisithupha asebenze labo ekuthapheni indaba zemidlalo abanjengoCharles Mabika, Stan Katsandi, Colin Matiza, Tawanda Tafirenyika labanye bamchaze njengomuntu owayesebenza yula laye ejabulela uhlekisa abanye emsebenzini langekhaya. Abantu kunje babutheni kukheli ethi number 4 Kenan Mhlanga Avenue emzini we-National Mbare eHarare. Umna wakhe Mnumzana Jamnorwa Thomas Ndumela onguye okhuluma emele imuli utshele iStudio 7 ukubana amalungiselelo wonke omngcwabo asenziwe ukuze ayebekwa eZororo Memorial Park ngolwesihlanu. Umongameli Donald Trump usebambisana labanye abakudalela iCongress ukwenzela ukubana azame ukuguqula impumela yokhetho olusanda kwenziwa kwele Melika. UKip Dube usethulela lolu daba.
UTrump uzenze imihlangano embalwa eWhite House lamanye amalunga eHouse of Representatives awubandla lakhe lama-Republicans. Okhokhela idale leSenate uMnumzana Mitch McConnell uthi akumelanga abakubandla lakhe baphikise impumela yokhetho lolu sokuhlolisiswa amavoti enziwa yi-Electoral College okumele abalwe mhlaka 6 zibandlela. UTrump usephanyeke udaba lokhetho emithathandaba eminingi okugoqela elikhulu lelizwe ele-Supreme Court elisenda kulahla isicelo sokuthi kuvinjwe amavoti eGeorgia, Pennsylvania, Michigan leWisconsin lapho athi ukhetho aluqhutshwanga ngemfanelo. Imithathandaba ithi akulabufakazi obuveza ukuthi ukhetho lwebiwa nguMnumzana Joseph Biden lebandla lakhe lama-Democrats. UBiden ukhangelelwe ukuthi uzangena esikhundleni sikamongameli mhla ka-20 zibandlela. Abalandela okwenzakala eMelika abagoqela umfundisi Rafael Mthombeni bathi kukhanya engani kulabanye abantu abathakazelela izenzo zikaTrump.
Akusikho ukuthi bayamesaba njengoba kusikho ukuthi iqiniso kabalazi. Bamfuna uTrump ukuthi abe khona. Ungakhangela ekuqaliseni ngo-2016 engena uTrump kwakuvele kungamelanga ukuthi angene khona futhi azongu-president. Kodwa ke uTrump wasuka wakhuluma izinto ezifunwa ngama-Republicans. Izinto ezinjengokuthi abantu abamnyama abasizi lutho, abantu abangadutshulwa nje baphonga ubulawa kungabi landaba. Izinto ezinjengokuthi ama-Muslims la akafuneki lapha. Izinto ezinjengokuthi asenzeni i-America great again. Izinto zenzeka yizo kanye aba ezazingathi baqumbelene ngazo kodwa beswele umuntu onjengoTrump obakhulumelayo ahlabeke ukuthi ibhadla egcikeni. Bayamvuna, bayamthanda, balahlekelwe. Nxa ulahlekelwe ungenzani? Angithi uyasekela khonoku.
Umnumzana Jen Moyo ohlala kule Melika uthi uTrump uzasuswa esikhundleni kulandelwa imithetho yelizwe, loba nje kukhanya engani kafuni ukusuka eWhite House.
Ayikho into nje azoyenza, kuzothi mhlaka 20 nje even i-Secret Service lesikhiye segedi ukuthi angene eWhite House iyabe isistethi yasinikeza uBiden. So ukuthi vele angazamani ukuthi awayalele eWhite House akungeke kwenzakale lokho, ngoba i-America angeke ize kuvumile khona lokho, ngoba i-America iqine ngendlela engakhona ngoba iyalandela imithetho.
Kulabanye abasekeli bakaTrump abathi kumele idalele Congress livimbe impumela yokhetho lukamongameli, bathi uTrump waqilwa libandla lamademokrats ezabelweni ezithiyeneyo. Izabelo zonke eMelika zithi uTrump wanqotshwa nguBiden ukhetho olubalulekileyo. Ngimele iStudio 7 eseMaryland, nginguKip Stube.
Lifelok lamhlanje uhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa izizalwane zeZimbabwe esezihlala kwamanye amazwe. Ukuhamba wezimota amaroli lamabhasi sekumempo emngceleni weBite Bridge osekubangele ukubana izizalwane zeZimbabwe eziphindela ekhaya zivela kwele South Africa zihlale insuku ezingaba zinhlanu zilokhu zizama ukuphuma elizweni lelo. UThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Indwendwe zezimoto ezilubhekise eZimbabwe bezisuka emngceleni weBite Bridge zizefika phose edolobheni leMessina. Iningi lalezi mota ngamaroli athwala impahla bese kusiba le mota ezincane lamabhasi agcwele abeZimbabwe abazimisele ukuyaqeda ikhefu lekhisimusi ezihlobo ekhaya. Esinye sizalwane seZimbabwe welibhekise eHarare ongazivezanga igama wathi usizi ukuthi bamile nje emangweni akulamanzi lokudla kanti ke ilanga likhipha inhlanzi emanzini.
Sibuye sivele eCape Town sifika apha izolo ngo-6 o'clock. Lapha akula manzi okusela, akula ukutsha ilanga, njalo eboda abasicelanga ukuthi inkinga yintoni ukuthi sibe lapha and asazi ukuthi sizohamba nini.
Abanye bebekhala ngokuthi incwadi abazithethe kwele South Africa ezikhombisa ukuthi abalalo igciwane le-coronavirus okufuze sihlale kwamalanga amathathu kuphela seziphelelwe isikhathi belokhu bengachaphi ungcele. Izolo kubikwa kulowesifazane obhubhileyo esendwendweni zokuphuma lezi. Kubikwa ekhale ngokudinwa lokutshiselwa ngemva kokuqeda phose insuku ezimbili sebhasini elendele kuchapha ungcele. Banenjalo kubikwa belahlekelwa zimpahla zabo emfuleni uLimpopo sebezama ukuchapha ngenyawo ukuze bayefike ekhaya ikhisimusi ingakaqali. Kubikwa ukuhlolwa kwezincwadi ezikhombisa isimo se-coronavirus salabo abachapha umngcele nokulandelwa kweminye imithetho yokuvikela i-coronavirus kungenye yezinto ezibangela ukuhamba kancane kohlelo lokuchapha lungcele. Ngakwenye incele kubikwa umngcele uvalwa ngehola le-10 ntambama uze uvulwe ngemva kwehola lesine ekuseni kulandelwa umthetho wokwenqabela ukuhamba kwabantu kwele South Africa owethulwe ngumongameli Cyril Ramaphosa. Isiphathamandla zithi uzathatha amaviki ukuqedane ingxabangxoza. Uhulumende usethumela amapholisa namasosha ukulungisa le ngxabangxoza. Isikhulume sogatsha lwezokuthutha esabelweni seLimpopo umnumzana Mathome Mureme uthi sebeqalile ukuthatha amanyathelo okulungisa lingabangxoza ngokwehlukanisa amabhasi imoda ezincane lamarole.
The reason for this is because the officials on the side of South Africa and the other side.
Uhlupho lolulubangelwa yikuthi kungatshaya isikhathi sokwenqabela ukuhamba kwabantu. Umngcele uyavala uze uvulwe ekuseni.
Processing people who want to go beyond the border.
Ngusenjalo umeli weZimbabwe kule South Africa umnumzana David Hamadziripi usethule amazwi enduduzo emulini wesifazane obhubhileyo.
We are, as the embassy and particularly and specifically the consulate.
Sidabukile kakhulu njalo siphakathi kokuthintana lamapolisa akuleli ukuze kuqale amalungiselelo okuthumela isidumbu sikamufi eZimbabwe.
Of the deceased by way of the necessary documentation to facilitate and enable the repatriation of her remains.
Umnumzana Hamadziripi uthi iofisi yakhe ikhathazeke kakhulu ngalokho okwenzakala engxelweni yeBeitbridge. Uthi sebehlanganisa amakhanda lohulumende okwele South Africa kumizamo yokuqeda ingxabangxoza eseqhamuke kulo mngcele ukuze abeZimbabwe laba benelise ukuyafika ekhaya ikhisimusi ingakapheli. Mele suku 7 eJohannesburg kwele South Africa nguThuso Khumalo.
Kwezemidlalo, abadlali abaningi bemidlalo etshiyeneyo baseZimbabwe bathi lonyaka bazabe bezihlalele ngekhaya lemuli zabo ngosuku lwekhisimusi kungenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Ngithathele indaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Usuku lwekhisimusi lusuku oluvame ukuthakazelelwa kakhulu ngabantu abaningi abagoqela labezemidlalo bona abaye bephumula behlabe ikhefu. Kujwayelekile-ke ukuba ngosuku lolu kunathwe kudliwe abantu besina bendawonye lezihlobo labangani. Kodwa umdlali womdlalo wetaekwondo uVusimuzi Ncube uthi lonyaka yena konke lokhu uza kuzelwa komakhelwane.
Mdoda, kuma-sports lapha ingane kaliwala ucabanga ukuthi mina ndoda ukhumbula ukuthi I'm a full-time sports person. Ngikhetha ukuyikhisimusi ngilabantwana, no Christmas presents, no groceries, kuzabe kuyi normal day nje njengamanye amalanga wonke. So kuyayilahla ndoda vele ngiplan ukuzijonela endlini with family since we can't travel, no funds, nothing. Ngiyayilahla madala.
Uncube ngumnikazi weqembu le-Panthers Taekwondo Club njalo uthola imali ngokuqeqesha labo abafuna ukudlala umdlalo we-taekwondo okuyinto angenelisi ukuyenza selokhu kwamiswa ezemidlalo ngenyanga kaMbimbitho sekumemetheke umkhuhlane we-COVID-19 emhlabeni jikelele. Umdlali webhola lokuqaga i-netball uSindimulelo uthi eminyakeni inyanga kampalakazi kuyabe kulesiphithiphithi kule micimbi eminingi yokuthakazelela ukuphela komnyaka kodwa lonyaka kunzima ukwenza lokho.
Thina njengabemidlalo lonyaka i-Christmas yethu asoze siyidlale njengenyaka edlulileyo. Qala besidlala sijabule kakhulu ngoba kuyabe kule midlalo eminingi lapho sebesithola imivuzo eminingi etshiyeneyo kusiba le micimbi eminingi njalo futhi eyokuvalelisana njengabadlali. Sibonga ukuthi uNkulunkulu uyabesigcinile wasenzela imidlalo yethu sayidlala sayiqhuba kahle kwaze kwafika uDisemba. So lonyaka ngenxa ye-COVID akula mbuthano ekhona. Mina suspenda iChristmas yami labantu bami, ifamily yami, ngiphekela abantwana sisidla sithokoza. Siyimuli.
UShadrack Nyawa ngumdlali weqembu lomdlalo wenguqu elidlala kusigaba sePremier Soccer League eleBulawayo Chiefs. Lo mdlali usanda kubizwa kuqembu elimela ilizwe lama-Warriors elilungiselela ukuyaphatheka kumidlalo ye-African Nations Championship ozaqhutshelwa kwele Cameroon ngomnyaka ozayo.
Mina I'll be spending my time with my family indoors due to this pandemic. And for me now, as a football player, I'll be keeping myself fit. Since this year we didn't play football, so you never know next year ukuthi i-season ingaqala nini, so I have to keep myself fit.
Unobhala wenhlanganiso yeBulawayo Metropolitan Darts League uNhlanhla Sibanda uthi yena ngosuku lwekhisimusi uzabe esemzini wakhe emaphandleni.
Kuphelile umnyaka nanko sesikukhisimusi, mina ngokhisimusi ke ngizoziyela ekhaya ngiyodla ukhisimusi lezihlobo labangane bese mphenduka kumnyaka ezayo ke sengizoqalisa ukuthi sibone ukuthi umdlalo wethu sizawudlala yini lokuya emsebenzini into ezinjalo nje. UKhisimusi nje yena angazi ukuthi uzobe njani under these restrictions. Having said all that, kuqondile nje ukuthi ama-restrictions amanye abe lokhu ekhona ukwenzela ukuthi kuvikele ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus, ngoba ma kungayekelwa nje hayi singafa siphephe.
Ukuqhutshwa kwezemidlalo kumiswe ngenyanga kaMbimbitho, kwathi ngenyanga kaNhlangula uhulumende uphe imvumo eminye imidlalo ukuba isingaqala njalo inhlelo zayo, kodwa balutshwane abayenelise ukuvuselela imidlalo ngenxa yokuba kuningi okumele bakwenze phambilini kokuba baphiwe imvumo yokudlala okudinga imali. Ngimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Ngesizwe udaba oluveza imibono kahulumende wele Melika.
Elemelika seliyazise ungokufakela izijeziso zenotho inkokheli yamankampani kahulumende weTurkey ebona ngezomvikela lokuthengwa kwezikhali kwamanye amazwe e-Defense Industries loba SSB ngokuthenga izikhali zohlobo lwama-missiles awe S-400 surface-to-air missile kunkampani kahulumende weRussia iRosoboronets. Lezi jeziso elemelika lithi kazijonganga ukweyisa amandla ebutho lakweleTurkey loba amanye amazwe angabangane lalelo lizwe njalo lemelabangane bemelika, njalo kungasahlolwanga ukwenza libe ngelingaqinanga ukuzivikela ukuhlaselwa ngamanye amazwe womhlaba, kodwa zijonge ukufakela eleRussia imigoqo lokwengeza indleko yele Russia ngomonakalo eliwudale emazweni womhlaba ngendlela ezijiyeneyo. Elemelika likubeka sobala Turkey ukuthi abakwenzileyo ukuthenga isikhali se-S-400 missile kulakho ukudalela ibutho leMelika ingozi enkulu ngokutholisa ele Russia inzuzo yemali enkulu kanye lokwenza kube lula kuRussia ukuthi yazi imfihlo yonke yebutho leTurkey lomsebenzi wonke wokulungiswa kwezikhali zakweleTurkey. LeTurkey libikwa lingazange lilalele isixwayiso seMelika ngoba liqhubekele phambili lathenga isikhali lesi S-400 missile laqhubeka ngokulinga kokusebenza kwaso lanxa linikwe ulwazi olweneleyo ukuthi lilakho ukuthenga ezinye izikhali ezifana le-S-400 ezilungiswa ngabomanyano we-NATO ebezingasebenza ngendlela inye loba okungcono kulaleso eseRussia. Leli nyathelo libangele njalo ukuthi eleTurkey likhutshwe kumanyano wamazwe omhlaba wezomvikela we-Global F-35 Joint Strike Fighter Partnership. Lezi jeziso elimelika lithi lifuna kube sobala kwabeTurkey ukuthi kalisoze lagoqa izandla umngane walo esebenzelana lesitha sabo iRussia endabeni ezingaphambanisa ezomvikela emhlabeni jikelele. Embikweni olotshwe ngunobhala obona ngobudlelwano belemelika lamanye amazwe omhlaba, Secretary of State uMike Pompeo ukhuthaze eleTurkey ukuthi lilungisise udubo eseludalile ngokuthenga isikhali se-S-400 missile ngokuphangisa, lisebenzelane lelemelika ukuze ubudlelwano bamazwe omabili bungonakali ngamandla. eleTurkey ngumngane omkhulu njalo oqakathekileyo welemelika oluncedo olukhulu kwezomvikela emhlubulweni elikuwo okungabangane obukuhamba kuhle okweminyaka eminingi, ngakho kuqakathekile ukuthi lilungise iphutha lokuba lesikhali esingadala ukufuthelana phakathi kwamazwe omabili, kutsho uPompeo.
Lilalile udaba oluveza imibono kahulumende welemelika. Seligqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalelisayo, nguPraxedes Jeremiah.